Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandolo Kawande. Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-15 ngwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usexoxe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi.
Silethe mba ukuthi siyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi.
Umanji emthethwandaba wetholotho ubengelalwazi lokuthi idale le High Court lele Supreme Court anquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm.
Sithe sifika e-court, i-court ibingakwazi i-magistrate court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-High Court.
Umumo umimanzonzo kwelekinya lapho sekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabanqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho.
Kodwa kulezi indawo eNairobi lapho abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usexoxe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi. UChiluku obesebenza esibhedlela seGweru wamiswa phambi kwedale lokuthoniswa kwamacala ezisebenzi watholakala elecala lokuchaphaza isikhathi somsebenzi ngokwenza imihlangano lezisebenzi. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZPNU umnumzana Douglas Chikovu uthi bazaphikisa lesi sinqumo ngoba singela sisindo. Sixoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Esikubone kusenzakala ku-Comrade Emmanuel Chiluku, isenzakalo esibi ngokuthi phela ubesemsebenzini okumelela izisebenzi. Kuyavunyelwa emthethweni ukuthi nxa ulilunga lezisebenzi ke ubambeke ekumeleleni izisebenzi. Loba ngasiphi isikhathi uyavunyelwa ukuthi ke ubambeke endaweni zezisebenzi. Kuyavunyelwa njalo ukuthi ube lilunga le Workers Committee kumbe ube lilunga le Trade Union. Njalo nxa ulilunga kufanele wenze leyo msebenzi ephathwa ngabakhokheli kumbe ngamalunga aleyo nhlanganiso. Kodwa ke akuqali ke ukubona abaqhatshi besethusela abakhokheli ngokuba xotsha emsebenzini. Sibone abe railway kube phathwa ngendlela efananayo. Loba nje lokho esiphakathi kwendaba yangkhona ukuyibamba-bamba. Thina njenge-ZCTU siza kwenza ngakho konke sikukwanisayo ukubona ukuthi uComrade Chiluku Emmanuel uyabuyela emsebenzini. Sizakhulumisana lohulumende sibone ukuthi kungenziwani ukuthi isehlakalo esinjalo singabe isehlakalo esingabona sesibhahile kuma-companies athize kumbe endaweni ezithize lapho abakhokheli bezisebenzi abaxoshwa umsebenzi besemsebenzini yokumelela abanye. Kuza kwenza ukuthi ke kube nzima ke abanye njalo ukuthi benze umsebenzi wabo nxa bezabona abakhokheli babo bexoshwa umsebenzi. Ngubani ozavuma njalo ukukhethwa
wakhe ukuthi akhokhele nxa ebone omunye ekhitshwa umsebenzi ngendlela enje.
Njengenhlanganiso lizathatha amanyathelo bani ngodaba lokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi emsebenzini?
Silethemba ukuthi asiyo policy kahulumende yokubulala ke inhlanganiso zezisebenzi ngoba phela nxa abakhokheli kuyibo asebegunyulwa ngobani abazavuma ukukhokhela izisebenzi kusasa. Uhulumende ongakwenza ukuze sibone ukuthi hayi aso policy yakhe kumbe aso sinqumo sakhe, sifuna ukubona uhulumende engenela emisa ke lokhu ukuganga okwenziwayo ngabaqhathi. Nxa sizabona ke abakhokhelayo suku zonke kuyibo abakhitshwayo emsebenzini nxa bemelela ezinye izisebenzi, uhulumende bese goqa izandla, kithi singathi hayi, laye uhulumende silaye okwamanje nguhulumende nje ongathandiyo ama trade unions, uhulumende ongathandi inhlanganiso zezisebenzi, uhulumende oqonde ukudibhidliza hlanganiso zezisebenzi kumbe amandla ezisebenzi ezibambene esingathi collective power. Kuyabe kungakuhleke lokho ukuthi sibe lohulumende okhangeleka njengohulumende ozonda ke izisebenzi, uhulumende ozonda ama trade unions, uhulumende ozonda ke ilizwi elibambeneyo elabantu abasebenzayo. Asibone ukuthi nguhulumende ongathakazelelwa kwelakusasa.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umanji womthethwandaba wetsholotsho ubikwa ubengelalwazi lokuthi idalele High Court lele Supreme lanquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm alibangisana labalimi abathathu, ngakho yikho okuzacutshungulwa ekuqaleni kwenyanga ezayo sebephindele enkantolo. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela abathathu laba umnumzana Josephat Chuma. Abalimi laba babalisa umnumzana Sipho Sami Malunga, Zefanaya Dlamini, loCharles Moyo abakhululwe ngemali yesibambiso ebail kucala abalethweswayo elokusebenzisa leli plazi lingayisilo labo. Umnumzana Obert Mpofu utshele iStudio 7 izolo ukuthi iplazi leli lilokho lingelakhe njalo kasuki kulo. Uthe isinqumo somthethwandaba salethwa ngokuthiwa ngesiNgisi yi-spoliation order, okwakukhomba ukuthi akulandelwanga ngemfanelo imininingwane ethile, kungatsho ukuthi iplazi alisolakhe. Kodwa uthe kasuze achasise okuningi ngalolu daba ngoba lulokhelo semthethandaba. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma, yena oqala ngokuchasisa ngespoliation order.
Ahle ngizama ukuthi ngichasise ukuthi ispoliation, lokho esithi ispoliation order ngesilungu kutshona. Umthetho uthi akula muntu olemvumo yokuthi awuthathe umthetho awufake ezandleni zakhe. Kulokuphikisana enkundleni ukuthi okwenziwa nguminister ukuthi athathele oDlamini omoyo nabomalunga iplaza kusemthethweni na, alinike o-Obert. Leyo ndaba yokuthi uminister wayelelungelo lokukwenza lokho na isegudweni, isecourt. I-court ingathi hayi uminister wayelelungelo lokuthi akwenze. I-court ingathi hatshi uminister wayengelalungelo lokuthi akwenze. Kodwa okumele kwenzakale lolo daba lungakachasiswa inkundla kuyini? Bayavunyelwa na ompofu ukuthi bahambe bayengena eplazini lona lelo eliphikisana ngalo? Umthetho uthi hayi abalamvumo. umthetho sithi kabaxoshwe eplazini. And lo mthetho oyisinqumo leso ukuthi baxoshwe eplazini siyenzwe yi-High Court savunywa yi-Supreme Court. So sikhuluma nje akumelanga babuyele eplazini ngoba i-court ithe bakhishwe eplazini kubiselwe labo abavele bekhona. Icala lelana lize liyephetha lapho liphetha khona. Nxa yena esithele na hayi kwakuyi-spoliation but thina lokho singabanikazi beplazi. Use sitshela yena ukuthi i-court izaquma isithini. Ayikagqumi inkundla. Inkundla ekukhulumileyo okwakathesi okumele akuzwisise ukuthi akala mvumo yokuthi ayingena eplazini ahlale khona alime. Abantu abale mvumo yokuthi bayengena eplazini balime ngomalunga odlamini lomoya. Nxa efuna ukubuyela eplazini uyabe sephula isinqumo esikhuvele sikhona ekhoda.
Selibuyela emthethwandaba yiluphi udaba oluyabe solucutshungulwa?
Sithe sifika ekhoda ikhoda ibingakwazi i-magistrate court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-High Court. Ibingakwazi njalo ukuthi kulamaphepha aku-sheriff atshela u-sheriff ukuthi akayixotsha ompofu eplazini encediswa ngamapholisa unalawo abophe odlamini. So umantshi yena uthawu yebo nxa kunjalo ngiyezwa. Kungakho-ke o-prosecutor sebephiwe amaphepha lawa sesizaphenduka mhlaka 6 bachasisele inkundla ukuthi nxa kuyikubana kule court order ethi laba abantu bangabi seplazini kubiselwe lawa pho cala bani elenziwe ngodlamini elithonisiswayo.
Kungani bebotshiwe ngalesi sikhathi bona kuthiwa umthethwandaba ophezulu wawuthe umnumzana Mpofu asuke eplazini leli?
Kunezinto ezimbili ezenzakalayo. Kuthe plazi leli seligazethiwe but iCashel Mafarm ama-directors ayo ethesa udaba e-High Court esithi ugazi awulalungelo ukuba khona until udaba lokuthi onguyena okumele abe sekhodi ngubani luze luzemelele. Nxa lokho abakuseleyo ukuthi hayi akulandelisa umthetho ugazetha leplazi then baqhubeka besiphakazi. Nxa kwehlule leso sicelo sabo baze washo u-Supreme Court sehlule isicelo sabo yikho-ke napho kuphela lapho abangaliphuma khona.
USipho Malunga ubengabutshwanga ngoba yena ahlali eZimbabwe. Uthe esizwa ukuthi abantu bakhe ama-directors e-Cashier Farm Private Limited badingakala e-court wasuka laphade khona e-Dakar wezobulawayo ukuthi naye abe khona njengo-director we-Cashier. So sisuke sibuzefaneya Dlamini lo-Charles Moore bama uzefaneya ukutshwe kusuku ngama-10 balele stokisini. Bagcine senaye sebemjaja besithi naye ulecala so i-bailing yabo bonke but i-magistrate court edila ngama-cases enyama yendlovu ise-Cholosha. So bavuke ekuseni besiya e-Cholosha. So sihambe safica nangapha e-Cholosha kunale magistrate court.
Manje bebebotshelweni kungathoniswa labana abahambe bayahlala epulazini?
Yikho esikubuzileyo and yikho esizakuhlafuna mhlaka-6 ngoba sesibaphile wonke ama-court orders awe-Supreme Court awe-High Court athi kumele babuyele. Njalo u-sheriff kumele aye badudula ompofu labo bonke abaphakathi wenzethi labo bantu babuyele. Asebenze njalo bona ukuthi umagistrate angathatha amandla okuthena athi lokho okuqunywe yi-High Court le-Supreme Court kungaphandle komthetho.
Lo-ke ngumnumzana Josephat Chuma igqwetha elimela ababikwa beziphathamandla zeplazi lesidakeni farm obexoxa ecingweni leStudio 7. Umumo uMima Nzonzo kwele Kenya lapho osekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabancintiswayo wakade bencintisa ukhetho wanqotshwa umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho. Impumela yokhetho eyethulwe izolo iveze ukuba umnumzana William Ruto uthole amavoti adlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50.49%. Kuthi umnumzana odinga yena wathola ayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 48.85%. Sokulokufuthelana elizweni abalandeli baka odinga bechisa izakhiwo khona bekuthule phambilini kokhetho langesikhathi sokuvota. Osikomiti wokhetho abane baphikise impumela yokhetho okutsho ukuthi kuzayiwa emthethwandaba kuyoxazululwa loludaba. Kungelani lalokho, umongameli Emmerson Mnangagwa usehle wathumeza amazwi okuhalalela umnumzana Ruto esithi ulethemba lokuthi uza kuba ngumkhokheli oqotho. Abebandla lezanu PF bebekhanya besekela umnumzana Ruto ukuthi anqobe, uthi abebandla le-CCC bona bebesekela umnumzana Odinga. Wayengumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi umumo unjani khonale.
I-commission ithi yena uRuto ube le 50.49% of the vote and Mr. Odinga ube le 48.8%. Ngakho ke uRuto is the president-elect. Kodwa kulabanye asebetshengise lokuthi bangakontesta kumbe bafuna ukuchallenge i-election lay. Ama-commission angu-4 from the electoral commission bathe bona kabazibandakanyi lalesi sinqumo laleya announcement because bathi zikhona izinto ezingenziwa ngakuhle. Kube sokusiba njalo le chief electoral agent ka Mr. Odinga laye uthe yena they are not happy. Mr. Odinga yena ngokwakhe kazange waza ku ceremony yokuannounce president elect. So according to umthetho, umuntu ofuna ukufaka ipetition uvumelekile 7 days from now up to mhlaka 22 ukuthi angafaka ipetition. I-Supreme Court sivele yabeka sobala ukuthi uhlelo lwamapetition luzagcinwa njani. I think bazabe senza i-determination umbisinqumo by the 5th of September, after which the petition is successful kungenziwa ukhetho olutsha mhlaka 30 November. Nxa kungenjalo, umongameli omutsha uzacotshwa oba ngumongameli mhlaka 30 August. Ikhumumo khona kathesi kukhanya abantu bajabule endaweni ezinenye kakhulu lapha umongameli omutsha ozalwa khona. Kodwa kulezi indawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho. So it's mixed, but endaweni ezinenye kukhanya abantu bamukela ukuthi umnumzana uRuto uzaba ngumongameli wesihlanu waseKenya.
Kodwa yona indlela equtshwe ngayo ukhetho lokumemezela impumela uyibone njani?
Mina ngesikhiwa bangathi outside observer, ngibona ngani ukhetho belukahle ngoba onke ama candidates abakhanya e campaigna elizwe lonke jikelele kungakhethelekile ukuthi le ndawo ngama nogo areas. Okwesibili, into yokuthi immediately uqedwe ukubala ama results ahle postwe online, lokho kulethe ngibona ngani i-transparency yokuthi ama result wonke umuntu yawazi. Nxa ule calculator ungazi editshela lawe ube le result yakho. Kodwa ukukhanya ngani bathe sebefika ku stage sokuthi sebesenza final tally loku verify ukuthi batsho ukuthi owinile ngubani. Khanya ngani kube lokungazwani khona lapho. Kodwa ngokubona kwami lami ngama ama calculations, ukukhanya ngani ngempela u Mr. Ruto ngiyobe hamba phambili. So I think the result is the result, and thina esikhulekelayo kuphela ukuthi kungabi le lokulwa eKenya ngendaba yokhetho, ngoba ukhetho lubuyile soludlulile kodwa ilizwe lezizalwane zeKenya ziyaqhubeka zikhona. So abantu kufanele bekhangele ikusasa labo and kungabi lokulwa. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo sizalane seZimbabwe esihlala kwele Kenya ubexoxa le Studio 7 esecingweni ese Nairobi khona le kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba iziphathamandla zejele leChikurubi eHarare kumele zivumele amagqwetha kamnumzana Job Sikala omela iSt Mary's eChitungwiza edalela ePhalamende engowebandla leCCC ukuthi akhulumisane labo. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi amapholisa asethole izibhamu ezingamachumi ayithoba minwembili lanhlanu 85 ngemva kwesinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi abazaletha izibhamu ezingekho emthethweni abasoze babuzisiswe kumbe kubotshwa bengazisa emapholiseni ngesikhathi esafakwayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Salbonani, salbonani balaleli beStudio 7. Ezinye izinto uyaselutha umuntu ikuthi nje siyacina siyengana. Indaba yama-accounts avalwayo lawo. Hayi asikizwe ukuvalwa ngo-December odlulileyo. Abantu satshelana abantu ukuthi asikhupheni izimali zethu. Abantu bathi haye siyowathola amaphemithi, siyowathola amaphemithi babesinikelana. Kulokuthi umuntu ngabe wazithathela imali yakho wazigcinela. Okwamanje njengoba amaphemithi sephelile uzoyithatha kanjani imali? Alright, bekunikeza imali yakho bazokutshela ukuthi kumele uyisebenzise la ngoba ngiyalapha eMzansi. Ezinye izinto asivulene amehlo singayengeki. Asipendi lo mbono okuzenzakala kusasa ngoba ngabe wathatha imali yakho ebhenki wazigcinela endlini right amapermit angaphumelela bayibisele phela ebhenki kulokuthi itshabala lebhenki khonayo and kuzothiwa awusela mvume yokuthi uhlale la imali leyo uzoyishiya la. Asivukeni maZimbabwe, asivukeni.
Kunzima abantu emakhaya, abantu abalakudla, abantu kanjani, abantu bayalamba emakhaya ngapha kodwa lokho abantu izani lokho isithi abantu beyivotele. So abantu hayi kathesi sesiphumile kukho lokuthi sibe sirojwa izani thina. Nangcono sihambe lomfana omncane we-CC ngithi bantu bemthwanda bemhlonhlona hlanjeni umfana omncane uChamisa nguye umfana ongalilungisela yonke into, yonke into ezonakeleyo khonapha emakhaya. Nguye umfana esingasilungisela yona lokho elilandelwa ukuthi hey izani, izani, izani. Kunina njalo izani, izani sezeligugile lani la sizigugile lokho esithi izani, izani, izani. Umehlo lidube lokhulumayo. Ongesabi umuntu, ongesabiwe ukuthi usele.
Sanibonani badala beStudio 7 ndingelele bonkontungameli Nkomo, Chris Gande, uGift Dube ndlibingelela lonke basakazi bethu abathandekayo. Mina bengifuna ukuphawula lapha lami ke ngisho okuncane ukuthi abafowethu laba baseSouth Africa abemthwakazi laba abake beyekele abantu besiNdebeleni bevotele kuChamisa umuntu wesikhangelele ukuthi esivusele ilizwe, ilizwe lifile alilamnotho alilani. Bona basitshela ngokuquma ilizwe into ezathatha iminyaka esingayaziyo ukuthi imingaki leyo iminyaka kumbe 50 years kumbe abantwana okwayenzakala abantwana bethu thina sesingasekho emhlabeni. So abake bekile abantu beyenze into ebanika impilo into elekusasa labo. Ngiyakhuthaza lapha abantu abasha besayizi yami 18 years kusiyacela ku 30 years asambeni siyevota bafowethu, asambeni siyevota bafowethu, siyivotele i-CCC uChamisa Nelson Chamisa siyawina next year.
Hallo, hallo Studio 7, hallo Studio 7, mbingelela abatadala bami uNtungameli Nkomo, Chris Gande, Gift Dube, uSthandekile Mhlanga, uJeremiah. Mina ngithanda ukukhuthaza abafowethu lapha ontanga ukususela 18 years siya ku 30 years. Asambeni madoda siyevota madoda. Asambeni siregister ukuvota. Asambeni siyevota sivotele i-CCC uChamisa. Silungiseni ilizwe lethu madoda. Kulami umuntu ongasilungise ilizwe. Singaphiki ngabantu bakamthwakazi abasitshela ukuquma ilizwe into esingakwaziyo ukuthi izathatha iminyaka emingaki.
Ngabe linjani basakazi beStudio 7 nabalandeli bawo umsakazi omuhle kangaka. Ngithanda ukukhuluma ngalo baba abantu ngo-Greater Voice uVondloza Sibanda. Uthi yena abantu bakhathazekile ngendaba zomnotho, abantu balambile. Abuyathi abantu bahamba kumarali besiyobona. Ubaba lo confused lo, into ayikhulumayo nje akayazi ukuthi uthini ngoba ngibona ukuthi ukhona umuntu ongachitha isikhathi sakhe ahambe kurali elambile. kanjalo esiyabona nje kuphele ngafuna ukulungisa ilizwe. So yeah, into ayikhuluma nje ay make sense. Abuye thina abantu abafuna ukuvota ngoba amavoti amaphatha phikisayo athi amavoti ayatshontshwa. Kuliqiniso vele, iZANU PF iyantshontsha amavoti. I-MTC since if ingena ku-ballot box ayikazi iluze ama-elections. Naye lowo mdawini vodlozi uyakwazi lokho. So angathi yena abantu abafuni ukuyovota ngoba abaconfused abantu amabandla aphikisayo akhuluma iqiniso. Ayikho into enjalo. iZANU PF nje kwamele ihloniphe amalungelo abantu, ingantshontshi amavoti. Uzobona izadliwa kahle nje ekhethweni. Lokho nje ku-black and white. Akekho umuntu ongathi yena elambile, engasebenzi, enama-families agcwele umhlaba wonke abuya ayovotela iZANU PF eyiyo ekhoze yonke le nxushunxushu. Ayikho into enjalo. So lo baba lo akakhulume nje ukuthi unikezwe izanu azidlele yedwa, angafuni ukukhonfuse abantu. Okugcina engifuna ukukhuluma ngakho indaba ye-MRP. Abantu besindebeleni akeliphaka akeliphaphame, asiphaphameni bakithi. I-MRP yoyodwa iphathi nje ezosisungula kulolu daba, kule nto esinayo. So masiyikhuluma ngabo, abanye baze bayikhulume ngokuthi ye isihlahlabani, kodwa shiwa yini engaka esayidliswa ngalaba abantu bentshonalanga esingakhona ukuyiphalaza. Seriously, asiphaphameni, sibadala masibangaka. Ngiyabonga.
Salubaya uStudio 7, linjani basakazi abahle? Silibonga ukusethulela indaba ezinhle ezimqoka njalo. Mina ngingwenye okhulumayo naseBotswana. Isifiso sokuvota silaso, siyabezwa bafowethu bathi sibuye size ekhaya sizovota. Manje yeyi abanye asisukanga kuhle mani, eZimbabwe asisukanga kahle, sesaba nokubuyela, siza kubuyela kodwa hayi kathesi. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7, njani lonke basakazi abahle basilethela indaba ezinhle kangaka. Hayi ngiyabonga kakhulu, lami ngithe ngitifahla okuncane ubana zala ikhezi laphana silo councilor, silo MP wethu, kuyaphuma izimali ubana kulungisa amabridge, kulungiseni, kodwa hayi akula ngoqoko ebakhona. Like impela kuzele yena ukuthi kanti kuhamba kanjani. Besize thina izakhamuzi siyeza emishandira ubana silungisa ama bridge, akula ukuthi isamende masithatha somele sibophe futhi izinqola lamadonketu, sibe nesamende siyakha amabridge. Sinabo councilor, sine MP. Hayi ngicela basakazi like lisibuzele bona ukuthi kanti imali eziphumayo ubana ziyenze imigwaqo ziya ngaphi. Siyahlupheka sizakhamuzi ekhezi, kuyafana ukuthi bana asilahulumende, siyahlupheka kakhulu. Lesi sizini sibili kule nhlupheko esinayo kunzima kakhulu endaweni yethu yasekhezi. Ngiyabonga basakazi.
Lathi siyabonga balaleli bethu, lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Hayi siyabonga balaleli, isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Uhulumende useqothe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union, umnumzana Emmanuel Chiluku, esetheswa icala lokuqhuba imihlangano ngesikhathi somsebenzi. Umanji womthethwandaba weCholocho ubengelalwazi lokuthi idale leHigh Court lele Supreme anquma ukuthi isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele eplazini leStakeni Farm eliseNyamendlovu. Sizwile njalo lodaba lokuthi umanji wemthethwandaba we
Sizwe lama lokuthi eKenya bekuhamba kanjani lamhlanje lapho okuthiwa khona omunye onqothiweyo usesala ukuthi amukele impumela. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithaba nganelisanga ukusizwa lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.